lokhu kuza ngemva kwembiko ekhomba ukuthi ibandla leZANU-PF likhanya lifuna ukubhadala labo abazakhetha ukuthi basekele obancintisa isifunda sokuba umkhokheli. Abaningi becabangela ukuthi unobhala jikelele webandla umnumzana Douglas Monzora ekhuluma lenkathelo nendaba esigodleni se-MDC iMorgan Tsvangirai namhlanje. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Tsamisa uthe ibandla le-MDC alisoze lilandele izifiso zeZANU-PF ngokuthanda imali ngoba besazi abakufunayo.
You can set fund, you can set whatever. We are not interested in that. What we want in this country is to make sure that we resolve the national crisis.
Ngazi bebeke imali enganani yokuyenga abanye bethu. Thina lokhu asinandaba lapho. Sikukufunayo ukuthi silungise zenkinga ilizwe libhekane lazo. Abantu abaku-NDC abahlanu bayakwazi abakufunayo njalo bahlonipha inkokheli zabo. Lapho liyazibonela ukuthi inkokheli yezwe lapha silokuqhuba. Ngakho-ke asesazi konke abangafuna ukusilinga ngabo. Kodwa esingakufuniyo ukuthi babuye le mali yokufuna ukuthi xabanise ngoba lokhu akusoze kusebenze.
UTsamisa uqhubeke ethi ibandla leli lizaqhubekela phambili ngokhetho lwalo kodwa wengezelela esithi bamangele ngendlela ibandla leZANU-PF elikhanya liphatheke ngokwenzakala ebandleni labo. Uphinde wathi inkokheli ezifuna ukuncintisa kulolo khetho kuzafanele ziqale zikhethwe eziqintini zonke zelizwe zingakayi kumncintiswano welizwe lonke owenational congress njengalokhu okuthiwe yisisekelo sombuso webandla. Lokhu kugcizelelwe umsekeli kamkhokheli walelo bandla uprofesa Hoshman Ncube naye obekhona emhlanganweni lo. Uncube uthe inkokheli zonke ezifisa ukuncintisa kuzikhundla ezijeneyo zebandla le-MDC kuzamele zilandele lokhu okuthiwe yisisekelo sombuso walelo bandla okuyikuqala ngokukhetha eziqintini.
Thina njengabakhokheli kasizikhethi, kasizinominethi, siyamelela amaprovinsi ukuthi anominethe. Kodwa singakafiki kuma-nomination upresident besithi yena na kumele siqale sihambe sekwenza i-congress kubranchi, senze i-congress kuwadi, kudistrict, kuprovinsi.
Lo mhlangano uza ngemva kokuba kubikwa sekulokungezwani phakathi kwenye inkokheli efuna ukuncintisa kusifundla sobukhokheli. Kodwa uNcube uthe akula kudonselana njengalokhu kukhulunywa ngabane ngoba umumo kade usemhlanganweni we-standing committee ubumuhle kabi kungelangxabano njalo inkokheli zonke zivumelane emhlanganweni lo ukuthi zizancintisana ngendlela engelakuxabana.
Kakube yidemokrasi esiyaziyo nxa ekhona omunye efuna ukuba ngupresidenti bazamnominetha. Asimeleleni sonke ukunominetha. Hathi kuvumelene konke khonokho akulo phikisana lapho ngoba ikho kubhaliwe.
Kodwa ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Tsamisa Ntungagwa uthi kubuhlungu ukuthi ibandla eliwe lithembisa umbuso kaZulu likhanya lizihluleka ukwenza ukhetho oluhlambekileyo olubonakala ngokuthukwa kwalabo abafisa ukuncintisa ubukhokheli balelo bandla. Lokhu umnumzana Ntungagwa uthi wenza kusale sokungasela nehlupho phakathi kwebandla le-MDC leZANU-PF.
Okwenzakala kubandla le-MDC kubuhlungu kodwa kunzima. Kulo kuxokozela kwaMonzira loTsamisa, ukubona kwami alibana kumbeni ukuthi uMonzira kumbeni uyathukwa kumbeni kunjani. Kodwa-ke ma kade kuyaya ku-Congress kuyaba le-decision ye-leadership ukubona kwami.
Uhlangothi lwabatsha kanye lwabesifazana lwaleli bandla soluveze usekelo lwalo kuTsamisa. Kufunakala isigaba esisodwa nje kuphela ukuthi siqambe igama lomuntu ukuze angene kukhetho. Mele isitudio 7 useHarare, ngu-Gibson Mbebe.